bakhona njalo wabukandi njengoba sazi ukuthi kukhona ihlekana labanye ababesele ngalesi sikhathi kuze kudeport abanye njengoba uthi sakhumbula ukuthi sasikhulume ukuthi kwakulabantu ababefika amajumi amahlanu kodwa-ke kwagcina kuhambe abanye ihlekana labantu kwasala abanye bona labo ababesele yibo abalokho besalwisa njalo ukuthi baphinde babadeporte njalo ngoba kusaseyinto abayihlongozayo kakhulu abazama ukuthi bakwenze ukuthi bafeze izifiso zabo zimeveza ukuthi abantu abalamacala babadeporte.
Ikhona yini imizamo oyizwileyo okuthiwa iyenziwa yokuzama ukuthi bengaxotshwa njalo uyibona iphumelela na?
Kulabameli labalwela amalungelo oluntu abalokhu besalwisa kakhulu ukuthi bazame ukuthi ukudeporta kwalaba bantu kungabi yimpumelelo ngoba basakhulumisana njalo ngokuthi balwise njalo kodwa kakhulu bekhulumisana labogatsha lweze-Home Affairs ukuthi bazwisisise kuhle ukuthi kathi isizathu esenze ukuthi beze balwise kakhulu kangaka ukuthi babuyisele abantu asebahlala iminyaka leminyaka eminingi kangaka kulelizwe lasebrithani ukuthi kungabe kuyini ngoba kodwa-ke laphana kuqala siyazi ukuthi kwakukhona udaba lwaluhlongozwa okhulunywe ukuthi amacala laba abenza amacala yiwo abalokho yibo abafanele ukuthi bahanjise okuyiso isizathu esiloko sisaqhubeka njalo belokhu besabeka besebenza sona ukuthi isizathu esenza ukuthi baqhubeke bebadeporta laba abalokhu bebavalele.
Bona laba okuthiwa bazaxotsha selike lezwa na ukuthi balamacala anjani?
Amacala ababandakanyeka kiyo babukande kusaseyiwo amacala afana lalana esasiwezwa ekhulunywa noma ebalwa ekuqaleni laphana ukuthi amacala akhona ngamacala afana lokuthi abakhona abanye abadlengulayo noma khona abanye ababandakanyeka ezintweni zokukhwabanisa noma abanye bakhona ababandakanyeka ezintweni zokuthi bake babulala kodwa-ke okusasela udaba loko lusagida ngoba kakhulu umuntu nxa eye wagwetshwa wasebenzela isigwebo sakhe wasiqeda kuyabe sekuyukuthi sekulilungelo lakhe ukuthi bamnikeze njalo ithuba lokuthi aziphruve ukuthi yena usebuye njalo wabe ngumuntu oseqondile njalo sengumuntu osezimisele ukuthi abuye ahlale impilo enhle nabanye abantu kodwa-ke yibo-ke labo abantu esiloko sibona belokhu bebadobha kancane bebadobha bebavalela bebabuyisele ekhaya.